Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7, ngomgqibelo womhlaka 4, Mbimbitho 2017, nguChris Gande, endabeni zethu lamhlanje. Inani lababulewe lizulu lesikhukhula endaweni ezithiyeneyo zelizwe liya lokhu liqansa.
Sihamba ndawonye njengama-ministers zisebenzisa ama-helicopters zikhangela lapho ukuthi abantu bafuna ukuthi sibanike uncedo olunjani.
Amazwi kamsekeli kamongameli umnumzana Phelekezela Mphoko okuthi amathambo abantu ababulawa yigugura hundi engangcwatshwa njalo acunule abanye.
Angikwazi ukuthi ubaba umphoko njengo-vice president wezani lelizwe lonke ukuthi uhloseni ngoba silabantu abangcwatshwa kabili abaningi abangama-national heroes.
Indlovu seziqalisile ukungena emasimini ezakhamizi zedede. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inani lababulewe lizulu lesikhukhula endaweni ezithiyeneyo zelizwe liya lokhu liqansa. Kusiyafika olwesine olwedluleyo bese kulabantu abangamakhulu amabili lamachumi amane 240 ababulewe lizulu ezigabeni zelizwe. Kodwa umphathi ntambo wezokuthwalwa lemigwaqo umnumzana Joram Gumbo utshele iStudio 7 ukuthi inani labafileyo likhangelelwe ukuqansa kulandela ukuna kwezulu elalethwa liyezi elaphiwa igama lokuthi Cyclone Dinero. Ugumbo uthi kusasenzima ukulungisa imigwaqo lamabholoho akhukhulwe lizulu ngoba lokhu lisina njalo abezomkhathi bathi lilakho ukuwohloka njalo.
Izulu lokho likhona, iqiniso ukuthi ama-bridges lenza kwakusela, abantu abanye abasela layo la mizi kayisekho lokudla kabalakho. Uhulumende ubotanisa imali ukuthi sincedise abantu abahluphekayo okwakathesi. Yikho ke okwakathesi thina njenge-Ministry of Transport sisebenza ndawonye labe-Ministry of Finance, i-Ministry of Local Government through ECPU. Busy. Yiko kuhlupha ekathesi, so sibhizi sibotanisa izimali, sesikhulume labe-UNDP, lama-NGOs, lama-ambassadors, ukuthi basincedise lathi ukuthi sibone ukuthi uncedo bangasinika uncedo olunjani. So okwakathesi sibhizi lokubotanisa izimali, but sikhangele khonoko lathi siyazama lapho esikwanisa khona nxa izulu lingakhasa ukuthi sincedise abantu.
Kungaphi kahle kahle okungani kubhidlike kakhulu sizwa kuthiwa itsholotsho ngenye yakhona. Kukhona yini lapho kwedlula itsholotsho?
Kukhona bagandeni. Itsholotsho is a flat land. Ukuba nezulu eliningi kwenza ukuthi izulu ligcwale indawo yonke, lingene emizini, emasimini, ezikolwe, emakliniki, la yenza ukuthi kube ungathi it's a big disaster engizange sibone kweminyaka eminingi.
Phezulu ke ngale nxa sikhangela kubomashonaland khona kunjani?
La kwizulu elikhona kakhulu but emathebeleland south, lasesijini south, lemasingo south, lemanikaland labo yaseliningi kakhulu. Okwakhathesi laba abakhuluma la ngeza phandle bathi bona kumbeni icyclone isibuya ngapha ngasenorth kumashonaland.
Alo ke ngumphathi ntambo wezokuthwalwa lemigwaqo umnumzana Joram Gumbo ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Amazwi kamsekeli kamongameli umnumzana Phelekezela Mphoko okuthi amathambo abantu ababulawa ngesikhathi segugura wundi engazangcwatshwa njalo acunule abanye. Umphoko utshele intathele izindaba ngolwesithathu ukuthi amathambo angangcwatshwa yilawo ayabe esevezwe lizulu ayaphezulu komhlabathi. Kodwa abanye bathi kumele amathambo wonke agejwe angcwatshwe kutsha. Omunye walaba bantu ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda ilunga le MDCT esiqoqelayo.
Angikwazi ukuthi ubaba umphoko njengo vice president wezalo lelizwe lonke ukuthi uhlofeni ngoba silabantu abangcwatshwa kabili abanengi abangama national heroes. Omunye nguNikita Mangena wayengcwatshwe eZambia wazalahlwa wazangcwatshwa kwesibili. Omunye nguHebert Shitepo banengi ngake ngabaqamba. Yikho ke mina ngithi imuli yefuna ukukonsulta uqala ibuzwe kodwa kule mhlobo eminingi eZimbabwe. Abanye bayazila ukulahla abantu kabili kodwa phela singake sayekela amathambo abantu echithekile. Ethi bonto le eMount Darwin bahamba bayangcwaba abantu kabili. Yikho ke angikwazi ukuthi umphoko lezami sebeqalisile ukukhampena yini ngamangcwaba labantu abafayo. Ngikhumbula ngitshela abantu ukuthi bangasebenzisi igugura wundi uma sebekhankasa. Kuyasikhalisa thina esilezihlobo ezabulawa igugura wundi. Ngibona ngani uZulu katshengisele ukuthi umphoko engadlali ngegadi labantu abafayo.
Kodwa siyabona ukubana umphoko nguye okuthiwa ukhangela ezokukhumisana umlotha. Manje nxa esekhuluma okukhanya kungahambelani lawe labanye ungathini wena?
Ngivele waqala kabi. Angithi sakhumbule sithi igugura wundi ngama westerners ngamakhiwa ayenza igugura wundi evikela izana ukuthi yaqeda abantu.
Alo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda ilunga le MDCT ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekwabulawayo. Indlovu seziqalisile ukungena emasimini ezakhamizi zedede. Lolu dubo selu inhlala yenza emangweni lo minyaka yonke kodwa lumnyaka indlovu ziqale masinya izilimo zingakavuthwa. Sixoxe lesinye isakhamuzi umnumzana Stanley Torima ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Hayi indlovu zisitwalise amagaba avuzayo. Sesiqalisile kathesi ukucrossa zibuya emasimini lapha. Sesiqalisile lathi ukuba sabasimlilo but hayi sesithwele nzima. Uyakwazi ukuthi lezi nsuku izulu vele akalimi ukuna.
Kanti njengoba udubo lolu solule minyaka lwaqala uhulumende yena uthini?
Uhulumende kaninginingi ubona ngathi thina sithakazelele ukuthi indlovu zezulawa zizivinyama but thina siyabe sikhangelele ukuthi bezame ukuzivimba zingakazi umnuko omaplans emasimini. Uhulumende is very reluctant ukuthi ezivimbe.
Ziningi okunganani indlovu zakhona?
Indlovu ziningi kanti okuthi nxa uvele icross laphana ungafike endaweni ethiwa yidingani. Indlovu ziyaqalisa ukukhrosa laphana zingene emasimini abantu edingani. Uzofike emagoli laphana emakwandala Loopload lapha ziyavele zingena. Uzothi lapha esikhona laphana emarujenge khona phana ziyakhrosa zingena futhi emasimini.
Manje abantu bathini ngodaba lona?
Abantu bayabelokho bekhala uyazi ukuthi abantwana abantu besisikhathi labo abayebengakwazi ukuthi benga-approach ubani ukuthi engxenye udubo lolu lukhulunywa ngalo uRupere 1 and 4. So kulohlupho ukuthi abantu abakwazi iganga lile nyamazana ezi-includa bozuluwane impisi abantu belare bekhangele ivenkulu omlilo. It's so dangerous. So khababuye bazofundisana lezakhamizi sizaphuma lo mbono ngathi ungcono those two parties.
Hello ke ngumnumzana Stanley Torima isakhamuzi sedede ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekhona le edede.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlelwa mshweshwe
lamlela nampa bafowembula. Ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama onguntungameli Nkomo. Lamhlanje sikhangela umonakalo osubangelwe lizulu emasimini. Kambe singaba sibhekane lendlala yezulu na kumbe isibhekanele nala. Sixoxa lengcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo baba Nkomo.
Siyabonga kakhulu Ntungamile.
Ubona siminjani sivuno salonyaka ngomonakalo sibangelwe lizulu lo?
Well, indaba yezulu Ntungamile yile ukuthi njengabalimi asila imvumo yokulisola ikakhulu nxa selilinengi ngoba phela siyazi ukuthi nxa lingekho akusebenzeki. So siyajabula njengabalimi ukuthi amadlelo kulaba abafuya izifuyo amadlelo lonyaka azaba mahle. Siyajabula futhi lokuthi amadamu ilizwe lonke nje jikelela sengana yagcwala. Kusho ukuthi izifuyo lazo zizathola amanzi labantu bazathola amanzi. Kodwa emasimini uhlupho luba ekuthini izulu lona kufanele libe khona like lingabi khona ukwenzela ukuthi izilimo zethu zithole ichance yokukhula bese liphinda libuya futhi ngesikhathi esifanele. Kodwa lonyaka siyalibona ukuthi izulu liyaphikelela kalipheli. Lokho kuzakwenza ukuthi laba bantu abasendaweni eziyisidaka ezibamba amanzi isivuno sabo sizokwehla kakhulu ngoba into ezifanana lomumbu, lamabele, onyawuthi, labophoko and so forth azifuni ukuthi zithole amanzi abe maningi kakhulu. Kodwa abantu abalendawo ezingani izilitshebetshebe endaweni ezifana nabo Lupane lezinye indawo zabonkayi bona ke abasoze bebe lohlupho oluningi kangako ngoba umhlabathi wabo vele kawubamba amanzi kakhulu. So ke engikucabangayo ukuthi lonyaka isivuno sethu sizokwehla sisehliswa kakhulu ukuthi izulu lisuke laba linengi ngesilinganiso singathi maybe 30% of reduction ye yield ngendaba yezulu. Kodwa akusilo zulu lodwa phela Ntungamile ngoba ukhumbula ukuthi kule armyworm entsha lonyaka le abathi fall armyworm.
Ngizwe ubaba laye ekhala ngobudli okhuluma ngabo lobu unkomo ubulwiswa njani nxa buthe bahlasela?
Well kukabili Ntungamile ngoba lo mkhuhlane kahle kahle ubudli lobu busuka kini ngapha eMelika angazi ukuthi lisithumele. Ngoba umhlobo wakhona ube uvela ungaziwa lapha eSouthern Africa uqala lonyaka. I-armyworm yakhona isuka ibhora ingene phakathi kwehlanga lomumbu njenge-stock bora. Ma usenza njalo ungavela uvumela ukuthi kungene phakathi kwehlanga lomumbu sokunzima ukuthi umuthi ulifinyelele ukuthi ubuza. So ke kuhle kuvele kubulale ngathi nje isihlahla sonke somumbu. Okuhle ukuthi makuyi ukuthi abantu bale chemical baspray mabe sanda nje ukuthi babone ukuthi hayi sokungani kuyahlasela. Inkinga esilayo ke ukuthi ngendaba yokuthi lobu budli awusibo bujwayelekile kwelakithi eSouthern Africa imithi yakhona lokayikho. Khona njani abahulumende amaningi eSouthern Africa ezama ukuthi ayimporte lowo muthi from the United States ukuthi bazame ukumelana la ubudli lokho.
Nxa sokuhlangene umonakalo obangelwa yibudli lobu Nkomo lo monakalo obangelwe lizulu uthila ukubana isivuno siza kwehla. Kodwa ubona sisehla sifika kusibanga sokuthi abanye bazalamba yini badinga ukufunelwa ukudla.
Ngokubona kwami angiboni ngaleyo ndlela Ntungamile ngendaba yokuthi isizini yalonyaka ihambe kahle kakhulu abantu abanengi bazavuna. Kodwa engikutsho ukuthi ngezulu ebesilalo abantu bebezochaya inkalakatha yenala kodwa leyo nala iza kwehla kancane ngokuthi izulu lisukela abaliningi kakhulu. Kodwa angiboni mina ukuthi kungaba yindlala kodwa phela likhumbule ukuthi kwelakithi eZimbabwe indlala esiqina siba layo iqale kutheni ngesikhathi kufanele abantu bebe lenhlanyelo beyingekho. So abantu abasahlanyelanga amasimu abanzi, bahlanyela indawo ezincane. So if le indawo encane ihlanyele iphinde futhi ube lesivuno esizokwehla ngokuthi izulu kalikho, kugcina ukuhlasela abantu abaningi. Kodwa mina ngokwami ngibona ukuthi lo nyaka kungaba le ndlala.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo obaba uNkomo. Siyabonga.
Kubonga mina baba.
Lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni. Ngixoxa lengcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Hayi, siyabonga Ntungamili. Lamhlanje uhlelo lwethu liphuma lendaba lithona lendaba sixoxa ngodaba lokuyayelatshwa kukamongameli Robert Mugabe eSingapore. Silomnumzana Thandeko Zintimkandla oMDCT endawonye lelunga lebandla lezanu PF umnumzana David Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Yabona ukhulume ngumzangethu na umzangethu mina andawonke angikhulumeli ngoba angikho endlizweni yakhe. Mhlawumbe angithi mhlawumbe kungenzakala ukuthi la ubonile ukuthi amadokotela njengoba esitragile la manansi sebekhalala umsebenzi ukuze ayenelise ukubuya phela uma esefile angeke awulungise lokho. Uma usufile usufila ngokulungisa ukuze umbenzi olungise udaba uma kulanjwa lapha kuthiwa kuyadliwa kwindawo. Mele ngigijime ngiyekudla mbuye ngiqinini bese ngibuya sengizolisa-ke uhlupho olukhona. Mhlawumbe laye umongameli uthi hhayi njengoba selesitrakile njengoba lami ngani sengiphathekile athe ngigijime ngiyekwelathwa bese ngibuya-ke sengilathiwe sengizophatha udaba lona olukhona. Uma ngingahlala lami ngithi hhayi lapha amadokotela abakho lami ngihlale lami ngizakufoza lungisa khonokho ngiba mhlawumbe la ngithi mhlawumbe la ubone ngalolo hlupho ngaleyo ndlela angazi ukubone njani mhlawumbe ukubone ngaleyo ndlela.
Baba Mkandla, ukubona njani wena ukuthi ubekumela yekele yini njengoba kuthiwa i-review?
Hayi, akichonga ukuthi ayekele ngoba lathi bese silenhliziyo efanana le yakhe ngathi ukhuni. Ko kumele ahambe kodwa kathi ke sibone ngathi ilizwe lelo umomokulu kathi kunganjani ukuthi kubuye udoti labe munye azomkhangela khona inhluko kahulumende yebo. Kulokuthi yena ahambe lo muzi wakhe wonke kuze kuqhathwe le flamashina kumhambisa khonale. Ye, siyavuma kodwa-ke okunye njalo kumele sikunazele ukuthi yebo ugula uzagula okunye phela sekhulile ngaseyilojaha nemkhuhlane singadlalela kuye kodwa kunganjani ukuthi sidinga amadoda elahlale phansi kwakhe athi ngabe selatshwa esenza lo msebenzi wesizwe lokuthi abuye azohlala insuku ezimbili usehambile ahlale insuku ezintathu usehambile ngasidinga lawo madokotela babuye bazohlala laba bavuka ekuseni bamhlolayo emsebenzini ilizwe liyajilika ilizwe liyawa siyamfuna emsebenzini hanti yena kumele asebenze insuku zonke amahola wonke uzasebenza njani hlale sifo emathini langaphandle kwelizwe.
Nanko umbuzo baba Ndlovu, ngoba siyezwa kuthiwa khona nxa engekho umongameli elizweni imihlangano emqoka efana labo Politburo le cabinet kayenziwa, uthini wena ngalokhu baba Ndlovu?
Anti kunalokho kuthiwa ngu-acting umongameli ongiyophethe ephatha isihlalo ndeqinisa ukuthi nguye ofanele asale senza konke lokho. Ngiyakwazi imihlangano yenziwa i-Politburo le cabinet angikwazi Politburo ngenza ukuthi ayihlangane but i-Politburo ayilani lezelizwe ngiyezani u-P F le. Kodwa-ke mina ngikhe ngibuyela kikho ukuthi manxa ukulotshiwe ukuthi umongameli kumele ayelatshwe ngalolo hlobo kumele kulandelwe khonokho ngoba ulandela umthetho ukuthi mhlawumbe ngideqiniso mntu ngaye kuthiwa umthetho awumvumeli ngaye kahambanga njengokuthilo futhi besiya ku-review wahamba wake latsha usebuyele ku-review ukuthi uhambe le muli yakhe hawu lokhu songokunye ngoba mbonile amaphepheni ngibalile mna ngithanda ukukhuluma into engingazaziyo mbale nje kuphela yona yahamba kuqala yena waselandile ngenza kathi ubesele wasesale phathwa ngumkhuhlaneni imuli sihambelele yodwa kuphela kuyenzakala khona laye kumbe usuke sekufanele aye ku-review kuyenzakala njalo ukuthi amadokotela onami laphayo ahlala khona le kanye nelisukubuya ngapha asikwazi. So lapha sebese sikhuluma ngento yokufanisela kuphela mina ngithanda ukukhuluma ngento zokufanisela ngifuna ukukhuluma ngento engizaziyo ngoba mina lapho ngisebenza khona ngiyakwazi ukuba uma umthetho usithi kumele ngiyelashe ngalendlela, ungadwa kumele ngikhiphe $200 yokwelashe, benganginika $50. So kusiba yi-unfair labor practice, something asukuthi a-a umthetho ukuthi ngiphiwe $100 ngifuna $100 sokusiya ngokuye ngami mina.
Hayi, isikhathi kasisavumi. Ungasigqibela uhlelo mnumzana Mkandla, usipha nje imbono yakho ngalokhu okukhulunywe ngubaba Ndlovu.
Ngiyamuzwa uNdlovu lijakala kithi uyagcigciza ukhuluma isintu njalo nje. Kuhle ukuthi lanazelele ukuthi uthini ngoba nandi libandla lakhe leli likamongameli. Kodwa-ke mina lami ngikhuluma ngimhlonipha njengomongameli. Ngithi mina okunye usekhulile, inkundlana izadlalela kuye. Ngabe-ke uyaphumula, aphumuze umzimba. Lanxa esesukile ukuba ngumongameli, ngibona ngathi bangamvumela usengahambe lapho esingabo ukusa kwamalanga nxa imali zakhona zikhona. Kodwa nxa esemsebenzini kuhlatshelwe isithuba ngabantu beZimbabwe, ngabe uyazosebenza emsebenzini ukuthi egula yibo akulamuntu owalayo. Kodwa kagule ekhonabo ebonakala ngoba uqhathwe yilizwe leZimbabwe. Ngazi qhathwanga yikabhinethi, kaqhathwanga nayizanu p f, uqhathwe yilizwe lonke kuyafuneka emsebenzini. Nxa umzimba ususala ngayekela thiyele abanye langabe bebandla lakhe baqhube umsebenzi uye phambili.
Kodwa-ke bengithathwa nje ukuthi ngithi mina kanti yabona ebhoreni kuye ngikwazi yokuthona ukucoach yawudaosesubstitute umuntu. Kodwa abaqhathi bonaba abeZimbabwe abatshoya umkandla yiwe bayamqhatha phela ngeso kuya kumele ngabe mthetha yikho kumqatsha khonokuya bamqatshile. Ngiyabonga.
Vala uhlelo Mkandla, bamqatshile bavota abantu sibonile bamvotele.
Hayi, ngiyamuza uDlovu bamqatshile bona bamqatshayo kodwa sesikhuma ngoZulu nje wonke. Phela leyo ngeyinkulumo yangelinye ilanga baba Ndlovu ukuthi bamqatshile ngoba abanye kabakhona ukuthi uqatshiwe wangena ngefona. Ngakho-ke ukuqatha kwakhona ungathi kuyakatakatasa kungasenangiyibonile ukuthi siqoqekane baba Ndlovu la mahlaba ezulu.
Kulungile, hayi lami ngiyabonga.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930-6065-15460 la ku 13860 kilohertz. Okwamanje sengidedela imuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalambulela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo sicubungula udaba lwezulu lesikhukhula elina elizweni eselibulele abantu lezifuyo njalo ladiliza impahla eningi. Iziphathamandla zesiphepha Flood Victims Camp eCholocho zithi abesifazana abagoqela amantombazana asesikolo abahlala kulenkamba badinga impahla zokugcika ngasese nxa besesikhathini ngoba balahlekelwa ngenxa yalelizulu. Ukuze sizwe ukuthi kwenzakalani eGwanda ngalolu daba, sixoxe lomeli weGwanda Central edalele ePhalamende, unkosikazi Nomathemba Ndlovu. Siyakwamukela kuhlelo umhlonitsho.
Hayi, ngiyabonga.
Kwenzakalani esigabeni sakho ngezulu lesikhukhula leli?
Siyambonga uNkulunkulu sibili ngezulu ngoba ilizwe beseliwome qha kodwa indlela izulu eselibuye ngakhona sokungaphezu kwamandla. Lomfula lo abamuthi uMthabisi, abantu abaningi baphuma khona besemsebenzini besetown labantwa nesikolo labaye emsebenzini ezimayini kulezimayini ezimbili ngapha kwaMthabisi izimbathigwele blanket engavele egcwale yonke into iyama kusela production ngoba bemsebenzini abasayi lama-teacher asayifundisa labantwana basayi ezikolweni. So yiluhlupho esifesane lalo lala abadilivele izinto ezinjengabompuphi izisebo izinkwa abasakwanisi ukuthi bebuye ngapho kulabantu khona.
Yiziphi izigaba lapho okulo hlupho khona kakhulu?
Ungakhangela ungavele uthathe wona umsebenzi ngapha kulabo vumbathiswa labeblanketi udlula usuyakhona le kubosivula lapho kuthe kube lamafulazi athize kulabantu abahlezi endaweni engani yisihlengi. Kuhle kube nzima nje kusukela kumthabezi usuyafika khona la kusadluleki yizikafa zisatholakali.
Uke wathi uzabhodabhoda ubona okwenzakalayo?
engizamile sibili ukuhamba kathi chance lonke limanzi imoto isitshota ngabona ukuthi nami ngingathina ngingena enkingeni but njengoba sesingathi le 2 days izulu lingani so ngangani kuyahahwa amanzi ahamba futhi ngiyefika ngibona ukuthi abantu badinga sizobali but ngisizwa ngamahungahunga kuthiwa i-helicopter ike yahamba khona ngale izama ukuyarescue abantu so angikezwa kuba ngena emahofisini-ke ngizwe ukuthi batholile yini ukuncedakala abantu njalo banceda abantu abangaki njani and abantu bafuna uncedolwane kakhulu
abantu besifazana ubona ingani babhekana lohlupho olunjani
abantu besifazana balohlupho olukhulu kakhulu ngingafaka nje for example ukuthi nxa kuchathwa umthebezi laphana ibridge seligcwele kulenye indawo ehamba phezulu abayithi ngumtengatenga omama ikakhulu asilazivimbi zokuquma khonaphana and ngithe ngiyawukhangela ngawubona usurisky kakhulu ngoba la mazenge akhona asebhobokile ukuthi umuntu ongumama engake phonge uba lesivimbi efake unyawo khonaphana ezame ukukhava thina izinto lezi ezidliwa everyday zidingwa yithi omama labo baba benje babe befuna ukuvuka besile yithi omama kumele sikubone ukuthi izimuli zidlile abantwana abangamankazana badinga izinto ezinjengamapezi kwesinye isikhathi kuyamvelela bengakwazi ukuthi umfuna udagcwala ukuthi enze njani manje kuthengi ngaphi kufika kube nzimanyana kakhulu omama sisenkingeni sikile
kodwa lona uncedo lukhanya luyatholakala yini
uncedo besingakalutholi sikuzwa kuthiwa etsholotsho bancedakele singakwazi ukuthi kuliqiniso elinganani kumbe njalo yikuncedana ngemlomo njengoba elizweni lakithi uncedana ngemlomo othi ungathiwa hhayi sezalinceda ngalokhu sokuphelela khonapha sikwazi ukuthi uncedo lufikile sibile ebantwini but thina kihle nga asikatholi uncedo and thina silolunye uncedo esiludinga masinyane umfula wona le ngikhuluma ngawo umthabezi ule nkalakatha yekreke ukuthi anytime lingaqamuka laphakathi ibridge and lihamba abantu abaningi silapha silovalo uncedo siyaludinga sibile nosebenza edolobheni nxa esayisa besiya ngangale komfula la esesenkingeni kasakwanisi kucha ikuphalale ngaphi kumbena endlini sekunzima uhlupho soluhanqe ngapha langapha
sibongile ukuxoxa lawe ungabatshiyela liphi abalaleli
abalaleli ngibakithi siyabaxwayisa ukuthi lapha libona imfula igcwele njengoba amadamu edabuka ningabona amanzi esiza gijimelana endaweni eziphakemeyo lingalingi amanzi alingwa ngoba amanzi alamandla kubonana amanzi malishane kanti maningi uzama ukuchapha bese sikuluza siyaxwayisa ukuthi bakithi likhangele labantwana ligqibele lamagodi indawo zonke ezingenza ukuthi kube le ngozi asincedisaneniini ukwenzela ukuthi sithole ukuphi
leyo balaleli bekuyingxoxo lomeli weGwanda Central unkosikazi noma Themba Ndlovu asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo oluphathelane labesifazane ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
kupenda ingoma kaBrenda Fassie isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani wothi ke sikhangele ezinye zezindaba ebesilazo inani lababulelwe lizulu lesikhukhula liyaqansa olivalelisayo ngoChris Gande lilale
si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.